Hayi umkhankaso weCSW uhamba kuhle sibili. Ngingathi nje kulenhlelo ezahlukeneyo ezekhangelane lenhloso yalo umkhankaso ethi technological innovation to promote or to achieve gender equality in the digital age. Lamhla sesike sahlangana labantu beILO laba bakade beqala engingathi iILO care policy investment simulator.
Ungasichasisela kabanzi ukubana kutshoni khonoko.
Okutsho ukuthi bafake ndawonye indlela ezingenza kumbe ezingasiza ukuthi abantu besifazane benelise labo ukuthi bagijimisane lenhloso ye-digital transformation nxa sikhangelane lendaba zomsebenzi. Angithi siyazi lokuthi i-ILO ihlose khona ukuthi wonke umuntu oyisisebenzi kusafanele abonakale ahlonitshwe njengomuntu olamalungelo alingana laye njalo ahambelana lobuntu esingathi yibuntu nje ekukhulumeni lekwazini kwethu. Kwandise ukuthi kubonakala ukuthi abantu abangomama yibo nje abandise ukuthi thatha ukubamba umsebenzi owe-care okugcina mhlawumbe abagulayo kumbe ngithi okusebenza i-domestic work kumbe ngithi nje imisebenzi le engani ingaphansi bandise ukuthi beyiswe njalo.
Ngingathi ke khonapho inhloso yenu yiphi?
Inhloso yethu ngeyokuthi sifuna ukuthi kube lokulinganiswa kwamalungelo i-gender equality. So sithi nxa sikhangelane la lokhu kusebenza kungenziwa njani nxa sikhangelane le-digital economy. Sike sakhangela futhi enye indaba qondane lokudlwanguzwa kwabomama ikakhulu nxa sikhangelane le-digital age engingathi ngama-online technologies. Kwenziwe njani ukuthi omama kumbe abesifazane bezwe bengethuki bezwe bengelakho ukwesaba kodwa besenelisa ukuthi basebenze bekhululekile behlalisekile bengalakwesaba ukuthi bazafakelwa engathi ngama message alokubethusa alokubadlwanguza. Sithi thina ke omama kusafanele benelise ukuthi basebenze bengesabi omakhalekhukhwini babo, bengesabi engingathi ngama email, bengesabi ukusebenzisa into ezinjengabo Twitter labo Facebook. Bazi ukuthi labo bayenelise ukuthi bahlaliseke basebenzise lezi zinto kungela kwesaba ukuthi bazadlwanguzwa loba ngayiphi indlela.
Lonyaka umkhankaso lo singathi ugxila kukuphi ikakhulu?
Umkhankaso we-CSW walunyaka ukhangelene esibeni lokuthi omama labo akusafanele basalele ngoba lanxa umhlaba wonke jikelele usukhangelane le-technological advancement omama balakho labo ukuthi bathole indawo kulimisebenzi ukuthi labo baphathisane labanye ekusebenzeni lokuqhuba amalunga abo ngendlela ekhululekileyo.